IZimbabwe siyakwazi ukuthi is a democracy, aso kingdom or monarchy. Ukuthi umuntu you declare yourself or ukuthi lokhu ngokwegazi, so yimi induna or inkosi yelizwe leli. Hayi, abantu bayala ukuvotela yena lowo baba, and then ukuhamba kwabo e-United Nations equla lona lelo bebezihambela nje as representatives ze-ZANU-P F, ngoba siyakwazi ukuthi i-SADC, EU, AU, lamanye amazwe lokhu bekhulu uma ukuthi kumele uhlalwe phansi ukukhulume ngokuthi indaba ye-elections angayenziwanga kahle eZimbabwe ihamba kuhle. Ye, siyakwazi ukuthi abantu bebebuye lapha besithi baya ku-United Nations begcwele phamu endizemchineni akade beyilonile from one company ethiwa yi-Comulax. Kuthiwa izimali eziphuma khonapho is probably $1 million per day ukuthi indizamchina yona leyo ibuye lo baba umnanga kwelaqula lakhe. So okwakathesi singakhangela njengabantu beZimbabwe sibambane njengabantu abanye okwakukhulunywa ngubaba uDr. Nkomo uChipho Chitedza owakanyongono ukuthi hayi iZimbabwe is one people, sonke kumele sibambane sibone ukuthi abantu laba baqamba amanga all the time. Uzezwa sebe sola ama western countries but hayi lokhu vela abayenzi ngama anti imperialist ACCC isetshenziswa njenge regime change konke kungamanga, but ukhangela izikhwama zabo zigcwele ama US dollar. I-currency yeZimbabwe i-US dollar. Khonapho bona bakhulumi mase sibuza khonoko. Mabe sithi bona look east policy iyasebenza, kanti indaba kungasetshenziswa ama ruble e-Russia lama yuan e-China ama rupi. But bakhuluma ngokuthi western countries are bad.
Ngokubona kwakho abantu kade bemele behambe kuqula leli, ubona bengabantu abengajaziphi zikahulumende, njalo ubona ngani bebengaphathisa ngandlela ziphi kulalabo abesizwayo ukuthi bahambile?
I-meeting le e-United Nations ubaba uMnangagwa could have sent an emissary onjengo-foreign minister or u-ambassador orepresentayo ilizwe leZimbabwe ukuthi amkhulumele i-speech sona esakhe ukuthi babe le-engagement bakhulume ukuthi izinto kumele zihambe kuhle in the near future, ngoba siyakwazi ukuthi iZimbabwe is very important in Southern Africa in terms of the geographical positioning. Silabantu abafundileyo and kodwa we have an abundance of unemployment, bathi amanye ama-statics akhuluma nge-90% okungela msebenzi. So it's very wise ukuthi balethe the technocrats abazakhuluma ngokulungisa ilizwe lethu. Sizezwa sebekhuluma sebefike ekhaya ukuthi hayi ama-sanctions are wrong what, but into ekhona is ukuthi abantu laba abakhulumi niso sibona ngequlelo elibuyile e-United Nations ukuthi vele bebezosebenzisa izimali zegazi labantu beZimbabwe, blood, sweat and tears, kodwa bangaphenduka ekhaya sebekhala sebesithi hey west is wrong lock la lock. So hayi kumele silungise our affairs in Zimbabwe and sizacela lathi ukuthi omakhelwane bethu oAngola, oZambia, Botswana, South Africa, sizubaba uRamaphosa la ngathi uyathinta indaba yangikhona, sezubaba uMbeki ekhuluma ngakho.